Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakafu kunhlolanja 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi balamba abalamali abangeke njalo bakwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo
uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo.
Abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisana nomlotha bahlanganisa amakhanda.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla lezano PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus mahhala, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa. Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown esibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona 100 million eceleni. Ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayi ukhanya ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekukhona nalapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi linjection ibe khona. Njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile into kumele ukuthi ngabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe, ama-church avulwe, kutsho ukuthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili. Mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca lokucaca lokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe.
Udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani?
Sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe kwemini kumbe kwantambama. Kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa, ukutsho ukuthi imali abayitholayo behle beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho. So abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo lokhu abakutholayo abakuholayo akweneli ukuvini le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasi ayemsebenzini ayikwani. Ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela le-injection ivaccine yabifunakala amboni kuzakwaniseka. Bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ama-personal protection ama-mask ukuthi bethole ama-sanitizer imali ibehlula. Abasoze babela imali e-injection leyo. Umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela injection yokuthi nihlabe ungangcono uzacabanga ukuyathenga impuphu. Ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali. Njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo leyo khana ngani iyabe ibuyinge yamahhala ingathengiselwa abantu. Ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni. Njalo sizwile ukuthi abe-China bangani labo bayadonetha. Konke khonokho kumele kube egcikeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani. Iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bayathole masinyane.
Bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la. Ungathini ngalabo bantu?
Udubo lukhona ukuthi lindaba injection yama-vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani. Sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini. Ikanti njalo abanye abasiKristu babecabanga ukuthi hayi kutsho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywa eBhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba ususiyaphela. Kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe. Ngakho-ke into edingakala eqakathekileyo yukuthi ngabe abazempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi linjekshini ama-vaccine la asebenza njani ayenziwe njani ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu lezi ndaba ezethusa abantu kwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani kuhamba njani. Njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe le-injection. Konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekeni. Njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu lenhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa zikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lumkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-intanethi lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilo mkhuhlane. Ibandla leMDCT liyingxenye yokukhulumisana okukhona leSANU-PF phansi komthunzi wePollard. Kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezi nkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube uze sizwe okunengi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachuwoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubusiness, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bulengqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shua singalilungisa ngayiphi indlela ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni lapho. Yiyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kaMongameli webandla ubaba uDouglas Monzora achi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obubanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-Extraordinary Congress, kodwa ubaba uMongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezi inye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba uMongameli uMonzora la umama uKhuphe lo baba uMtsuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokugcina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imlilingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla leZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathi advantage ukuthi babe yibo abaluthwana bethengisa lezo zinto babe sebekhwezela uzulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sayikhangela sayihluzisisa zaphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana yikulimaza umphakathi, ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile abalayo imali yokuthenga izinto nxa sezithe zakhwela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubone ngibona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe iCOVID-19 ukuthi bathi njengoba kuyitheswalutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
sibona ngazantwa esikhathini esiningi umbe ngubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinesi ungasulala kwikompetition lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusulakale umncintiswano kuba njalo kodwa nabi ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-oxygen but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa eminto leyo kodwa abe singananzelela ikakhulu kangenelele edolobheni phakathi malutshwana amabhizinesi avukile kuvuliwona la amabhizinesi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba lengqondo lelo ukuthi bazikhwezele santalo njengoba ke ngatho ngaphambili ngathi kakuqalisi kathezi kulokhu dawula kuya kuqale kamashi utesi utavulwa vele sokuthiwa ilokdawn siphelile izinto zase zicazwe sezisesave ngoba izinto zazicaza zonke amalanga zazicaza ziya phezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yakho khonokho bakhweza izinto okuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zivulele seziphezulu laphana wonke umuntu selandela lentengo esithe yasethwa yilabo kadibedele benika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo naloo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathele zimbabwe siyakunanzelela ukuthi idola lethu ngathi siqathanisa yelimelika salithedi kakhulu lalo lisikhwelile khonapho ngabo-one nabo-two lisuka kibo-81 sakibo-83 so akubangeli ukuthi into zize zikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje i-lockdown besiyithenga kwezindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-430 kusiya kubo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleke ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yena nxa kuvulwa izinto zalangaziseki sezicasa zeeltenz khonapha so ngezindlela sebengama-pace setters in terms of i-price ngenxa yokuba bebebebodwa so esingakwaziziyo ukuthi ama-bhizinesi lawa ngawabantu abale mpande emabandlini ngabantu abale connection phezulu kumbe ngabantu kazala nje nxa kungabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi akuyukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZim Live yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawe City Liner aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imilomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili elinika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona le eliyenzayo. Siyabonga. Mina ngingumoyo uSteve Elo Agwelo.
Msalazi, bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili omuntu othwa ugawule, kathi uhlala kuliphilizwe eZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu siya i-community service siza kamuzi. Akazi yena ukuthi umuntu wakho noma ekhuluma ukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili.
Ngibingelele basakazi be-Studio 7, lani balaleli be-Studio 7. Ngokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka, mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphathamandla lezi ezamasotsha ezinikwe izijezo zenwedo. Vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya iguni ukuthi bona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo ngiyibona ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number 1. Banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise. Hambani etsholotsho kosiphepha kulo mkhulu wamapholisa okosiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengeniswa ezakhamizini not emashopu? Emashopu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. 2, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho usethi jimila. Usuke ejimila ugibele i-Honda Fit yepholisa i-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo. Likubone kodwa ube susithi kuthiwa ye siphelwane izijezo zenoto. Libaqhakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7. Hambani lebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba lebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini nalana uzwedu komtshayeli. Ule mpuphu umemba incharge uyithengisana.
Lisele ukuthi lithole iminyaka emingaka operator kuhle njani lokho. Naye iStudio 7 ebhaxisa phansi kwe-VOA News. Ndenza umsebenzi obalulekileyo, umsebenzi omuhle kakhulu. I-news zenu azinahlangothi, kuhle njani? Nizwa amahlangothi wonke emalini naliyenza i-news. Kodwa inkinga isukube lapho ukuthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela. Re batla ukutlwa abantu babuwa, abantu bethetha, babulabula. Indima eziningi phela azisetshenziswe, abantu bazizwe beyingxenye ye-community. Then if ezinye indimi zingakhulunywa, hayi kunenkinga-ke lapho. Yiyo le green plan ye-ZANU PF yokuthi kuphakamisa ulimi olulodwa olu ezinye indimi zinyathezelwe. Kubi lokho, nina lani niyayisebenzisa linganakile. Hayi, asithathe usibonelo. Sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news siqala ngesishona kusokulandele olunye ulimi. Lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube ngathi i-second class. Uyayibona into yakhona. Le nto iyenzakala noma useyaripota emaphoyiseni udaba lakho, umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews. Uma ukhuluma lo limi uyaregarded as a second class or second best. Uyabona, kuyafana-ke nasenyuzini. Mali senza kanje ifaka ulimi olulodwa phambili. The psychology that we're driving in people is that lolu linye ulimi second class. Kuyafana ne-national anthem, uma iqala ngolinye ulimi sokulandela ulimi. So ngathi seyinhlazi, kubi lokho, into embi kakhulu. Isetshenziswe into ze-grand plan, liyayi-implementa lanto ezisebenzisa ngoba ezinye system elingakunakile. Kumele liqondise lapho.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo. Inyoni zivikwa seziqede amabele kwele-Cameroon ezigabeni ezingenyakatho kwelizwe. Siziqhibe ngodaba oluphathelane leMelika. Itale leparlamente ele lower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku 1.9 trillion US dollars efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, yena othi imali efunwa nguBiden le inengi kakhulu.
Ngezethembiso zika mnumzana uBiden njengoba sengenile efuna ukuthokozisa abantu bephathi kohlupho olungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimi. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni, ngoba uTrump uthe ukungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi abamthandi kodwa-ke asikhangele umsebenzi awenzileyo. Izithembiso ayezenzayo engakangena esikhundleni, wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha, wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwalase-America ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya, ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana, angabonakala ngathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize kahle kahle kakusikho siza, ngoba nxa sephelele lawo mapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Angapasi lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla leZanu PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.